So we see card descend about VOA in Jebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Amukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 8 kuNhlolanja 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
indaba leyayiqalisa lamuhla kodwa ngibona ngani ngele uhulumende kalandaba lemfundo yabantwana, ngoba ababa abantwana khathesi sikhuluma kuze bafunda kuma private school kumelane senze homeschooling khona lapho beyayilandwa ngabo tutor babenze endlini zabo khona ngani. So ababa abantwana bayafunda kodwa bethu abantwana baya bephendukiswa. So ngibona ngani uhulumende
abazali bakhuthaza uhulumende ukuthi akhulumisane lababalisi ngezikhalazo abalazo ngemva kokuba abafundi bephendukiswe kungelababalisi ezikolo ngelanga lesibili lokuvulwa kwazo.
Inokwenza ukuthi nxa bezalibezi behlanganela bekhapela kube yinkinga, nxa laba abakhokhelwa ngazukenesejamisa nxa sebehlangana kube yinkinga, okuveza kwesaba nokuthukuthela lovalo oluchaya labo-ke esikhonjesana labo kuma-violation agayo mhlaka 26 March.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lisola ukuhlukuluzwa kwamalunga alo ngemva kokubotshwa kwabayisithupha ngesonto abakhululwe ngumthethwandaba kamantshi egweru namhla. Omunye wabo wabhataliswa imali ye-fayiti. Usiba lukhulu webhanga elikhulu ele-Reserve Bank of Zimbabwe, uMnumzana John Mangotya, usegcizelele ukuthi ilizwe alisoze libuyele ekusebenziseni idola leMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kuwona lo msakazo. Abazali bakhuthaza uhulumende ukuthi akhulumisane lababalisi ngezikhalazo abalazo ngemva kokubuyiselwa emakhaya kwabafundi kungenababalisi ezikolo. Lamhlalelanga lesibili ababalisi bekhalele umsebenzi kodwa uhulumende elokhwe ebacebisa ukuthi babuyele emsebenzini besakhulumisana labo ngodaba lweholo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ababalisi kanye labaphathi bezikolo baqhubeka bengayi emsebenzini besithi kabakhalalanga umsebenzi kodwa iholo labo kaleneli khona ukugada ibhasi. Abazali basola uhulumende besithi izikhalazo zababalisi azizintsha, ngalokhu umqhatshi kumele alungise lokhu izikolo zingakaze zivulwe. Unkosikazi Thubelihle Sibindi umzali uthi uhulumende kanaki ilungelo labantwana elokufunda.
Udaba lwama-salaries ababalisi alulutsha. Thina besikhangele ukuthi njengoba abantwana belahlekelwe izifundo ngesikhathi lesi se-COVID-19, xa bethi bevula uhulumende list ebeselungisile izikhalazo zababalisi. Kodwa ngibona ngani vele uhulumende kalandaba lemfundo yabantwabethu, ngoba ababa abantwana khathesi sikhuluma kunje bafunda kuma-private school kumebane senze homeschooling khona lapho belandwa ngabo tutor babenze endlini zabo khona ngale.
Unkosikazi Velisiwe Gwebu omunye wabazali uthi ababalisi benza into eqondileyo ukuze bathole abakufunayo.
Asiwasola amatishi, ubuhlungu esilabo yokuthi kungani i-government ingenzi lokho okufunwa ngababalisi. Esikudingayo yokuthi i-government yenze khona lokho okufunekayo kwenza ukuthi abantu bethu bafunde.
Unkosikazi Nomsa Khadebe isakhamuzi sakoBulawayo olomntwana oqala i-ECD uthi kabasakwazi ukuthi benzeni.
Nxa umntwana iqala esikolo uba lokujabula kakhulu, kodwa lokho sokunzima ukumchasisela ngoba esikolo akulababalisi, abangeni futhi le maklasini. Thina kithi kunzima ukulungiselela isikhathi sonke lesi ukuthi izikolo sokukhulunywa ukuthi ziyavulwa zivulwe.
UMnumzana Mthabisi Ndlovu omunye wabazali uthi phezu kokulahlekelwa izifundo ngesimo se-COVID-19, inhlupho zababalisi sezisengezelela inkinga abantwana ababhekane lazo.
Kuthi abantwana bahlale kakhulu bengafundanga, so nxala uyabe strike futhi kusuka sekubisela abantwana emuva kakhulu, njalo izinto zakhona zisuka sezisenziwa masinyane ukubangela ukuthi abantwana bengagcini bebambe kuhle ezifundweni.
UMnumzana Fortune Jamela unobhala wenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uthi behluleka ukufundisa abantu ababo ngoba behola imali engeneliyo.
Ukholisa wababalisi imali yebondi kuyinto obuhlungu kakhulu ngoba ke uthola ukuthi yonke into efuneka ukuba yenziwe yenziwa ngama US dollars. Even ama fees ezikolo approve ye government approve ama US dollars kodwa yinika ababalisi imali enjalo. Angazi ukuthi bacabanga ukuthi abantwana bababalisi bayefunda ngapha. Kubuhlungu ngoba ababalisi abenelisi ukuthi baye esikolo. Kubuhlungu ukuthi sibone abantwana bephenduka kungena ababalisi esikolo.
Umqondisi weZimbabwe Teachers Union uMnumzana Sifiso Ndlovu uthi izikhalazo zababalisi kumele zikhangelwe ngokuphangisa.
Inkinga ekhona kathesi ukuthi ababalisi bayashwela. Phoke beswela benjalo asingazake senelise ukuthi silithina ngabaye emsebenzini. Okungenzakala ke uqathi kuleyo ukuthi siphangise singaphosi amasweko sibadingele okungabenza baye emsebenzini bazuze ukudla bona kanye nezimuli zabo.
Ababalisi bahola amadola aweZimbabwe azinkulungwane ezingamashumi amabili lanye. I-21,000 zimdollars iholo abalikhangeleleyo ngamadola emelika angamakhulu amahlanu lamashumi amane, i-$540. Kunyanga ephelileyo, uhulumende ubehlangane lenhlanganiso ezimele izisebenzi zakhe kukhulunywa ngeholo lapho abameli bakahulumende becele ithuba lokuyakhulumisa ngaleziphathamandla ngaphambilini kokuba bafikisane kusivumelwano ngeholo. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Thawungana Ndoro ekhuluma ecingweni lentatheli izindaba yeStudio 7 uchaze ukuba inani lababalisi abahambileyo emsebenzini belisehlukana ngendawo ngendawo kodwa bakhangelele ukuthi isiyaphela iviki le ababalisi bonke bayabe sebesezikolo. Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo obona ngezisebenzi zikahulumende uSikhwica Mfundo Paul Mazima yehlule ngoba kube ngadodi ucingo lwakhe. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ugatsha lukahulumende olwezempilakahle luthi isilinganiso sokuthelelwana kwe-COVID-19 eZimbabwe silokhu sisehla ngoba ngokugqitshwayo kosuku lwayizolo kwabahlolwe leli gcikwane kulabantu abaphezu kwekhulu lengxenye 151 abatholakale belalo labulala abathathu. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela i-COVID-19 sebesedlula izigidi ezine 4.3 million. Abahlatshwe elesibili bayizigidi ezedlula ezintathu 3.3 million. Kulaba zinkulungwane eziphosa zifika amachumi ayisikhombisa 69.3,000 asebehlatshwe eyesithathu. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change amahlanu abotshwa ngesonto akhululwe umthethwandaba kamantshi eGweru namuhla engakathiswa icala kwathi oyedwa wahlawuliswa imali yefayindi. Lokhu kugcizelelwe ngumgcini sihlalo waleli bandla eMidlands uMnumzana Josiah Makombe kwingxoxo ayiqhubele Studio 7. Babotshwa bekhankasela ilunga lebandla labo uMnumzana Amos Chibaya oncintisa kukhetho lokudinga ozamela imkhoba edalele ephalamente. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla uMnumzana Gift Siziba uthi bayasola ukuhlukuluzwa kwamalunga abo njalo usichathisela ngemkhankaso yabo.
Esikubona ukuthi asonto esikhangeleleyo yebo kukhululwa kwabantu bebotshiwe okuyingqaba yokuthi bebebotshelwe ngenxa yokuthi laba ngabantu akade besemsebenzini okuhambisa information mayelana lama-by-election apronounced okusemthethweni njalo kuyazakalayo njengoba ubona ukuthi abantu bonke bahlanganela. So kusimangalisayo ukuthi kuyini okwenza ukuthi nxa bezanupf behlanganela bekhapena kube yinkinga nxa laba labakhokhelwa ngalibukenese jamisa nxa sebehlangana kube yinkinga okuveza kwesaba lokuthukuthela lovalo oluthaya labo ke esikhonjisana nabo kuma-by-election azayo mhlaka 26 March.
Kodwa lingathi lokhu kuhlukuluzwa kubhahile yini? Kuyaliphazamisa yini ekukhankaseni ukhetho?
Kuyasiphambanisa kakhulu ngenxa yokuthi indawo zonke emadolobheni abantu batshela ukuthi ungagqoki isikipa seyelo uyabotshwa noma ikepesi yeyelo. Njalo ke kuyenzakala kwezinye indawo ezishiyeneyo kobulawayo enkulumane saba lenkingi esifanana akuzange kube lababotshwayo kodwa baba lokumiswa kwehlelo zethu zokukampena okutshengisela ukubana ke akulesithi le playing ground mayelana le ndawo yomkhankaso singilungiselela ukhetho kodwa lokhu akusimisi njengebandla le-Citizens Coalition for Change ukuthi senqoba mhlaka 26 March.
Sikhuluma nje kuyini okwenziwa ngumkhokheli webandla lenu?
Kuyenzakala kumaprovinsi ukuze kulabantu aba lomsebenzi wokulungisisa indubo ehlangana lephati ngenxa yokuthi yi-movement elabantu more than a million kuyakhangeleka ukuthi kube le zinto ezi-major ezifanele zilungise ezingasonto thina ezingasimisa noma esingathi ke umongameli sokufanele chiye umsebenzi awuyenzayo esiyakhangela-ke ngenxa yokuthi kulabantu abalama-ofisi okufanele ekhangele into zonezi ezinjengo-health of the party lento zokuthi ama-structure nokuthi kuhamba njani kasi-ke umongameli kathesi into akhangelenayo kulungiselela ukhetho yeso luka by-election but ingqongo yethu sikukhetho luka-2023 lapho kufanele kulungisa into zonke ezihambelana nokuthi sewina-ke ukhetho luka-2023 yikho lapho-ke esingathi kule focus yehhofisi kamongameli sikhangela izinto ofanele ziyenzwe yes khangela indawo ze-voter registration ngenxa yokuthi wakhuluma umongameli ukubana-ke ngomnyaka lowo kuzabe kuwumnyaka-ke izizukulwane zezisebenzi okuthiwa yi-citizens action so uzalungisa ukuthi adreshe ilizwe ukuthi abantu bezokwazi ukubana sithoni nxa sikhuluma ngendaba ye-citizens action ngoba iminyaka yonke layonke siyaphuma nohlelo ukubana ngomnyaka lo ka-2022 siyenzani ukuze silungisele ukubana izimbabwe ihlangane lenguquko ngomnyaka ka-2022.
Lo umnumzana Gift Siziva umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change esixoxelayo eseHarare. Ngokusenjalo inhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi amapholisa abophe amalunga enhlanganiso ebona ngeziphathelane lokhetho eyezesini alitshumi abekade efundisa abantu ngalolu hlelo eMbare eHarare. Amapholisa abikwa isithi abalitshumi laba kufanele beqale bephiwe imvumo yokuqhuba uhlelo lokufundisa abantu ngokhetho lugatsha lwabo lwe-Police Internal Security Intelligence. Embikweni owethulwe enkundleni yebulenjini yeTwitter, amagqwetha la athi aphathisa abalitshumi laba. Live Talk namhla kuhlelo The Connection sihlaziya okwenziwa ngabasakhulayo ngalesi isikhathi ilizwe kanye lomhlaba lihlaselwe yi-COVID-19. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umlawuli wedale lephalamende lawele Melika u-House Speaker Nancy Pelosi webandla lama-Democrats kanye lomkhokheli wedale le-Senate uMnumzana Chuck Schumer laye ongumDemocrat bamanyane lamalunga amadala omabili ekunenzeni umzuzu owodwa wokuthula bekhumbula sebabulawa yi-COVID-19 asebefika phose isigidi 900,000. Abantu abedlula ikhulu babikwa befole betshengisela edolobheni ele-Brooklyn Bridge besola ukubanjwa ngamandla kwezisebenzi zikamasipala wedolobho le-New York khonapha eMelika ukuba zihlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 lapho kusiyafika uLwesihlanu lweviki yonale. Abayabe bengahlatshwanga kufika lelo langa babikwa bezahlele bamiswe umsebenzi. Izulu elilesiphepho ele-cyclone Batsirayi libikwa lijaye kwele-Madagascar labulala abantu abangamashumi amabili lanye 21 abedlula inkulungwane ezingamashumi ayisithupha babhidlizelwa imizi abayi 60,000. Leli zulu libikwa lidale umonakalo omkhulu emapulazini alinywa irayisi, izithelo lembhida. Ukwathi sokuvuthiwe sokumele ukuvunwa.
Usiba lukhulu webhanga elikhulu ele-Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ, uMnumzana John Mangudya usegcizelele ukuthi ilizwe alisoze libuyele ekusebenziseni idola leMelika njengensika yemali yakuleli ngoba esithi lokhu kubulala umnotho. Kubika uNtungameli Nkomo.
Kumbiko awethu leizolo uMangutsha uthe ukwesulwa kwedola leZimbabwe nguhulumende ngo-2009 sokusetshenziswa imali yeMelika leya kwamanye amazwe efana leRandi kwaba liphutha elikhulu. Uthe endaweni yokuthi imali yeZimbabwe imiswe ukusebenza, kwakumele iqhubeke isebenza lezinye izimali. Ngokunjalo uthe leZimbabwe lizaqhubeka lisebenzisa imali yalo lanxa nje ezinye ingcwethi labo somabhizimusi besithi imali kumele yesulwe ngoba isilahlekelwe luhlonzi kusetshenziswe idola leMelika. Kodwa ingcwethi lezi labo somabhizimusi bathi uMangutsha uyaphazama ngoba amabhizimusi amanengi ehlela intengo zawo ngedola leMelika esebenzisa isilinganiso somkambo wensitha ngenxa yokutshabalala kwedola leZimbabwe. Nansi isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana Evidlela Ncube.
UMangutsha uyalahleka kakhulu, ubonisa kahle kamhlophe ukuthi kakaza hlangane lalokho okwenzeka empilweni yabantu, impilo abantu abayiphila abahlangana layo usuku ngosuku, besiyathenga ifiweli, besiyathenga amabhuku, amayunifomu esikolo, begada izimota, konke abahlangana lakho kutsho ukuthi imali esisebenza imali yaseMelika, iRandi, imali zangaphandle. Imali yeZimbabwe kayisasebenzi, kayilamandla, kayenelisi ukwenza noma yini. Ngakho ke lokho akutshoyo akuhambisani lempilo ekhona, kumele ajintshe kulokho akukho, alandele lokho okwenzeka ebantwini ngokuba yiyo impilo esiphila lapha phansi. Leholo lihambisane lakhona lokho abantu abakhuluma ngakho, bahole imali yangaphandle, kusetshenziswa imali yangaphandle ngoba yethu kayisasebenzi.
Amazwi kaNcube agcizelelwe ngunobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Japhet Moyo.
Umkambo uyala ukuthi imali yeZimbabwe ilohlonzi, uMangutsha labanye bakhe uyaphambanisa. Esikunazelelayo ukuthi umkambo kumbe singathi ngesilungu i-market iyechoyo ukuthi hayi imali yakhe ithi ayilahlonzi. Sibona phela iyaliwa endaweni ezithize emashopu. Sesibone layo uhulumende njalo imithelo yakhe eminye ethu ufuna imali yangaphandle kwamazwe. Ukubona kwethu ke bakhona abakutholayo ngokuthi balelungelo lokuyiprinta leyo mali, ikho befuna ibe khona.
Kodwa usomabhizimusi olilunga leZanu PF umnumzana Belief Gawule uthi uvumelana loMangutsha.
Akula lizwe lingaphila lingalamali yalo esebenzayo. Alingeke umnotho welizwe siwuvuselele singela mali yethu sisebenzisa imali zangaphandle. Ngibona ngani khonoko kuqakathekile ukuthi sikunanzelele khonoko. Njalo singeke singasi siyale imali yethu yelizwe lethu sibese siyamukela imali zeli zamanye amazwe. Imali yethu siyazi ukuthi ayilamandla sibile ukuthenga, kodwa kumele thina njengamaZimbabweans sibe yithi siqala siyivume imali yethu, sisebenze sivuselele umnotho wethu, imali yethu ize iwe lamandla.
UMangutsha wazise njalo ukuthi usengeze imali engathathwa ngumuntu ebhanga ngeviki isuka ku-2,000 Zimbabwe dollars isiya ku-$5,000. Kodwa uNcube uthi lokhu akusoze kuphathise ngalutho.
Lanxa kuyinto enhle kakhulu ukuthi imali ikhwele iye phezulu le abantu bangayithola emabhenki, iqiniso yikuthi ke abantu basoze bayithole leyo mali. Ungaze kuvuke namhlanje ukuthi wekhona sekungatholakali 1 million awusoze uyithole. Lezo mali ezikhulunywayo abantu bavuka besiyazidinga, besiyazilayinela, abazitholi lezo mali emabhenki, khona lapha kuyahlupha kakhulu.
Ugawulelaye uthi ngempela uMangutsha kumele alungisise udaba lokusilela kwemali emabhanga.
Kuqakathekile ukuthi abantu nxa besiya withdrawa leyo mali bayithole, lingabe icash bayithole. So u-Reserve Bank governor kumele ulungisise umumo nalo wamabhanga ukuthi abantu bangafikise besiya layina khona ngale futhi emabhanga besiyadinga imali naleyo. Kumele imali leyo itholakale imali leyo. Imali imele ithi nxa abantu beyidinga ebhenki bayithole. Uyayikonta abantu befika betshola belayinile bengasebenzanga. Lokwana yinto embi kakhulu njengo Saturday mhla ixotshwe ezulwini.
Umangutsha uthe amaqembu athile agoqela abantu abagogekileyo kanye labakumpentsheni yibo bodwa asebevunyelwa ukuthenga imali engange 50 US dollars kumabiro dishanje. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, imi uNtungamile Nkomo.
Ingcwethi ebeziphiwe umsebenzi wokucubungula imbangela yodlakela oluqhamuke kwele South Africa ngontulikazi nyakenye zithi uhulumende lamapholisa behluleka ukumisa lolu dlakela. Lokhu sekulethe ukukhathazeka okukhulu kuzizalwane zakwamanye amazwe ngesikhathi kusanda inzondo yokuchaswa ngobuzwe kwele South Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg.
Lolu dlakela lwathatha insuku eziphose zifike ezilitshumi izalwane zakwele South Africa zingena izitolo zidiliza imiduli amafastela zitshotsha yonke impahla ethengiswa ezitolo. Lolu dlakela lwabangela ukufa kwabantu abedlula amakhulu amathathu lengxenye 354 kwatshabalala izakhiwo lempahla ukubiza imali edlula amabhiliyoni amathathu amadola. Lokhu kwenzeka kulandela ukubotshwa nokuvalelwa ejele kwalumongamelwa kwele South Africa umnumzana uJacob Zuma. Iqula lengcithi lezi lithole futhi ukuthi ukulwisana ebandleni le-African National Congress ngoba imbangela enkulu yalodlakela njengoba labo abasekela umnumzana uJacob Zuma kwakungathi balwisa uhulumende ngalodlakela. Ithi lokhu kulwisana kwachaphakela futhi kungatsha zomvikela ezagcina zidonselana zingenzi lutho ngokuqeda lodlakela. Ingcitshi kwezombusazi unkosikazi Lindi Heineken utshela i-VOA ukuthi kulobufakazi bokuthi abezomvikela abasekela umnumzana uJacob Zuma bagodla ulwazi ngalo dlakela okwabangela ukuthi amapholisa ehluleke ukulungiselela. Kutholakale njalo ukuthi ikhansili ezomvikela ekhokhelwa ngumnumzana Cyril Ramaphosa nayo yehluleka ukubona ukwenqabela lokumisa lo dlakela. Amabandla ezombusazwe athi bonke labo abehluleke ukuvimba lodlakela ufanele babotshiswe bajeziswe. Lombiko silethe kwesaba kuzalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa. Isikhulume sebandla le-The Patriotic Front umnumzana Mxolisi Ncube uthi besabela ukuthi amapholisa azakwenelisa na ukumisa udlakela lwe-xenophobia nxa lungaqhamuka njengoba ziqhubeka zisanda kakhulu inkulumo zokuthi abokuza kabaxotshwe kwele South Africa.
Lokho ngikutsho ngoba sesike sakubona ngaphambilini ukuthi uhulumende uyahlala maybe kuze kudlule inyanga abantu behlaselwa, abanye betshiselwa izindlu, abanye betshiselwa izitolo, abanye bebulawa engenzi lutho uhulumende. Amapolisa lawo etholakala ebandakanya ekugangeni lokhu kumbe ebukele labo abagangayo. Kungaba nzima kakhulu ebantwini bokuza ngoba uhulumende uvelela akasabafuni.
Kodwa ke sikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi uthi ulethemba lokuthi South Africa ilawo amandla ukumisa udlakela nxa efisa ukwenza lokho.
So nxa kungenzeka lokhu uthole ukuthi izizalwane zokuza azivikelekanga kuyabe kuyukuthi mhlawumbe bayekethisile nje kodwa hayi ukuthi baswela ikhono necapacity yokuthi bakwenze lokho. Siyayizwa nje i-expert panel report le ukuthi ithi iSouth Africa ibingekho ready ngesikhathi se-outbreak kodwa lawo uyawabona nje ukuthi ngama-internal issues alapha eSouth Africa ayengenani ngempela ne capacity yokureacta.
Ingcitshi ebegcwayisisa lodlakela sezigudaza uhulumende ukuthi asebenze kadalala ukuqeda ubuyanga lokusweleka komsebenzi njengoba lokhu kungezinye zezizathu ezenza iningi labantu laphatheka ekuthatheni impahla ezitolo odli. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nguThuso Khumalo.
Wezemidlalo umsekeli kaMgcini Sihlalo weqembu lenguqu eleHighlanders omutsha uFiso Sisiva uthi uzasebenza kanzima ukubambisana abalandeli beqembu leBoso. Ubika uJoseph Njanji.
Ufiso Siziba ukhethwe ukuba ngumsekeli kamgcini sihlalo omutsha weqembu leHighlanders ngemva kokunqoba akwenze umsakazi olodumo ubabongile Sikhonjwa ukhetho oluqhutshwe ngensonto. USiziba uthole amavoti angamakhulu 202 ukuthi uSikhonjwa uthola angamavoti angamachumi amahlanu lanye 51. Ekhuluma ngemva kokukhethwa kwakhe uSiziba uthe uzadonsa kanye kanye labanye bakhe abakunkokheli yeqembu leBhoso.
Ithembisa njalo ukuthi ngizasebenza kuhle labanye bami engikhethwe labo dlala besibakhutha phakathi kwe-Good of Highlanders Football Club. Ngithembise njalo ukuthi sizazama ukubambanisa abantu loba nje sithiyana ngembono kodwa kungabi yikulo.
USiziba ukhethwe ndawonye loBusani Mthombeni onguye umphathi ingcebo omutsha weqembu leBhoso. Laye uMthombeni uthe kuqakathekile ukuba bebambisane njengenkokheli ukuze kube le ngqubela phambili.
Umsebenzi omkhulu you job to you but I think we are in the warning we are able to reach our goals.
USiziba loMthombeni bangene ezikhundleni ezithiwe nguModern Ngwenya kanye loDonald Ndebele. UNdebele loNgwenya baqede indima zabo ezimbili besesikhundleni okutsho ukuba bebengaselalo ilungelo lokukhankasela izikhundla ezifanayo. Eminyakeni edlileyo ukhetho kuqembu leHighlanders besosiba lokuthukana lokuxhophana kodwa loluko lokudinga umsekeli kamgcini sihlalo kanye lomphathi ingcebo lo belungela kudlwangudlwangu. USiziba uza kuqembu leHighlanders evela kunhlanganiso yeZimbabwe Football Association kuhlangothi lweSouthern Region. Uthe uzatshiya leso sikhundla ukuze engandelwa ngumsebenzi ngoba evele esebenza elipholisa emsebenzini wakhe wansuku zonke. Kolunye udaba olumelana nomdlalo wenguqu, iqembu elimela ilizwe leSenegal ilo elibe zintshantshi zomdlalo wenguqu kuzwekazi lase-Afrika ngemva kokunqoba ele-Egypt nge-4-2 kufinali yomncintiswano we-AFCON ofike emaphethelweni elizweni laseCameroon ngomsonto. Amaqembu lawa azeyahlukaniswa imbekwa ngemva kokuba edlephane kwamahola amabili kungela elenelise ukulitshayela emambuleni. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela, abazali bakhuthaza uhulumende ukuba akhulumisane lababalisi ngezikhalazo abalazo ngemva kokuba abafundi bebuyiselwe emakhaya kungela ababalisi ezikolo ngelanga lesibili lokuvulwa kwaso. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lisola ukuhlukuluzwa kwamalunga alo ngemva kokubotshwa kwabayisithupha ngesonto abakhululwe ngumthethwandaba kamantshi eGweru namhla. Omunye wabo wabhataliswa imali yefayindi. Usiba lukhulu webhanga i-Reserve Bank of Zimbabwe usegcizelele ukuthi ilizwe alisoze libuyele ekusebenziseni idola leMelika. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.